So we see card descend about VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2021. Musithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Joshua, those has not seen the judgment, but they have read the number of people calling me and telling me that it's rubbish, that we must exhume the body by the 1st of July.
Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu soyengumongameli uMnumzana Robert Mugabe, singcwatshwe kutsha.
Kuhlukuluzwa kwabasha kukhona izwe lokuthi Benford khona abaya ababothwayo. So bakithi akasinga uthini ukuthi iZANU-PF iqhulelane lathi njengebandla le-MDC.
Isiphathamandla se-MDC Alliance uMnumzana Terry Rice sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancinyane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala ukuthi abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4,812 bebehlatshwa ijekiseni yakuqala. Ukunje selisedlula ingxenye yesigidi 632,496 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kuhlelo oluqale elizweni ngohlolanja lonyaka. Ngakho ubulewe yileli gcikwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abathathu belalo. Sebezinkulungwane iziphose zifike amachumi amane 38,682 asebefunyenwe bele COVID-19, lokhu leli gcikwane lahlaselayo elizweni. Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu soyengumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha. Wethule isinqumo lesi kulandela ukuthoniswa kwecala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe okuthiwa wephula amasiko esigaba seZwimba ngokungcwaba umkakhe emzini wakhe. Uhlawulise unkosikazi Mugabe inkomo ezinhlanu lembuzi wathi kumele isidumbu sikaMugabe sisuswe kusiyafika usuku lwakuqala lukaNtulikazi. Kodwa uMnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi uZwimba wenze ihlazo njengoba engelamandla okuthetha amacala esigabeni lapho okwangcwatshwa khona uMugabe. Ake sizwe uLeo Mugabe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Joshua, those have not seen the judgment, but they have read the number of people calling me and telling me that it's rubbish, that we must exhume the body by the 1st of July.
Lami ngikuzwile ukukhulunywa ngabantu ngoba kangingakuboni okwethulwe nguChief Zwimba. Lesi sinqumo esethulelwe unkosikazi Grace Mugabe, hathi umndeni wonke wakumgabe. Ngakho-ke ngasisoze sesilandele isinqumo lesi. UChief Zwimba akalamandla okuphatha udaba lolu. Sile nduna zethu lapha, hathi uChief Zwimba. Konke lokhu akusho lutho kithi ngoba wenza akufunayo. Unkosikazi kaMugabe kalani lokungcwatshwa kukaMugabe. Bekumele udaba lolu lobanjwe nguChief Pepelele. Weqe abantu bonke laba engani uyinduna nkulu. Uhulumeni kumele alandele thina. Nxa engakwenzanga lokhu sizakuya emthethwandaba. Uhulumeni wancedisa ekungcwabeni uMugabe. Imuli yayisilwa yodwa njalo uChief Pepelele wayekhona kungcwatshwa uMugabe. Siyakwazi ukuthi kulezinye induna ezahamba kumongameli sicela ukuthi kugejwe amathambo kaMugabe. Umongameli wathi kumele balimuke ngabafuna ukukwenza.
The reaction of the people and things like that. And he wants them to think twice about this.
Lo umnumzana Leo Mgabe, umzukulu kaMoyi, umnumzana Robert Mgabe, owayengumongameli welizwe, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Umahluli womthethwandaba ophezulu namhla udlulisele phambili isinqumo kudaba olwakhwezwa ngabalwela ilungelo loluntu bephikisa inyathelo likahulumende elokuthi kumiswe inhlelo zokhetho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Igqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Tendai Biti njalo engowebandla le-MDC Alliance utshelele umthethwandaba ukuthi ukumiswa kokhetho ikwephula isisekelo sombuso kanye lelungelo loluntu ngoba lungaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. Ukusenjalo isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Terry Rice Sithole namhla ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa esetheswa icala lokubangela ukungahlaliseki elizweni. Umnumzana Sithole uhlawuliswe inkulungwane ezinhlanu zamadola, 5,000 RTGS eBail, njalo igqwetha elimelayo umnumzana uBeyishaba uthi bazaphindela imithethwandaba kwinsuku ezilandelayo lapho okuzathethwa icala aletheswayo. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi kuyadanisa ukuthi amalunga ebandla lakhe abotshwa mahlayana njalo labo basebenza beqaphele.
Ukuhlukuzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke ethe benefits khona abanye ababotshwayo. So bakithi angazi singakuthini ukuthi iZANU-PF iqelelane lathi njengebandla le-MDC kasikhululeke senze ilungelo lethu lokuba siphatheke emsebenzini yethu. Ukhangele wabona ngobhetho lecala lelade letheswa. Elethiswa licala nje lingatsho lutho elingadingi ukuthi umntu azaqhida amalanga onke labe sesitokisini. So kuyasidanisa thina kakhulu. Ukhona lakithi khonapha sithe Harare njalo akithi khona eMathebeleland South sivele senza ama-activities ethu singaphansi kovalo lokuba ingela sithi isikhathi uyabotha ikakhulu ontaza. Yibo abasengozini kakhulu yokubotshwa uhulumende lo ophindezela kangaka.
Ngoba sibona uhulumende esithi kwesinye isikhathi kuyabe kusephulwa iziqondiso ze-COVID-19 kumbe kubangelwe udlakela.
Iziqondiso ze-COVID-19 zephulwa iZANU-PF ukudlula abanye bonke abantu. Ngakhangela umkhokheli weZANU-PF uNangagwa emalangeni edlule benza inkalakatha yomhlangano kugcwele abantu besesabeka. So nxa kuze ibandla elephula iziqondiso ze-COVID-19 ibandla leZANU-PF. I-MDC sizama ngazo zonke izindlela ukuba sikunanzethe umkhuhlane lo ukhona ma senza imihlangano yethu kumbe imibuthano yethu sizama ukuthi silimithe inamba yabantu kube yindlela yokuthi abantu bazivikeleke emkhuhlane ngoba umkhuhlane linto ngoba yinto ethi ikhandeleke kakhulu ukuthi iZANU-PF isemandleni akula muntu ongababuye futhi ababuze ukuthi kanti indaba lethi yibo abafake impilo zabantu engozi. Ukhangele lemabhasini ngengaba kobulaalangeni adluleyo kade amabhasi lawo zukho nxa kuthiwa i-COVID-19 ikhona sibile eZimbabwe kuhle kuhle izasibulala isigqede ngendlela uhulumende amiyanisa ngayo abantu emabhasini. So uhulumende nguye ofaka impilo zabantu engozini ukudlula yonke into dadewethu.
Kodwa likwamukela njani ukukhululwa kukamnumzana Sithole ngemali yesibambiso ye-bail?
Kuyasithokozisa dadewethu ukukhula kwakomanda wabontanga ubeyi Sithole. Kuvele into futhi ngabe yenzakala kudala ingathi vele i-defensiveness bekuvele kungavuzanga ngabe sesitokisini kodwa njengoba sekhululiwe kalamhlanje siyathokoza sengakhululiwe ukuthi aqhubeke ngomsebenzi wakhe webandla ayekuba njalo le muli yakhe ayibona imuli yakhe engumuntu okhululekileyo.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South sixoxela ye esefilabusi. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo uhlezi elandula impiko yokuthi ibandla lakhe liyangenela kwezombusazwe. Ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF eziyake zikhulumele Studio 7 zithi amalunga amabandla aphikisayo ephula ngabomo umthetho esenzela ukubotshwa ngendlela yokugcona uhulumende. Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kwenziwe imbuthano yokunanza ukwedlula kominyaka owodwa kufe onsundu esezandleni zamapholisa uGeorge Floyd emadolobheni amaningi awemelika izolo okugoqela eMinneapolis lapho adabuke khona esigabeni seMinnesota khonapha emelika. Abohlangothi lwezempilakahle edolobheni leNew York khonapha emelika babika ukubana umuzi owe-Far Rockaway ulenani eliphansi kakhulu labantu abahlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 eye-vaccine. Iningi labantu laba abahlala kulomuzi libikwa kungabensundu kanye labesilatino abayibo abakhokhelayo ngenani elikhulu lababulawa ileli gciwane. Iningi labantu bakwele Senegal batshengisele esikoleni salelo lizwe iDakar befuna ukubana uhulumende ajezise kanzima ababa lezithandani zobulili bunye ngokubumba umthetho ongabaniki ilungelo lokwenza njalo elizweni besithi ngoba lelo lizwe liyenkolo ezingavumeli lo mkhuba. Umongameli Patrice Talon wakwele Benin ugcotshwe ukuqala umsebenzi izolo ukubana abuse kweminye iminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe ngenyanga edlileyo ngesilinganiso sokungamashumi phose athoba mune munye ekhulwini 86%.
Uhulumende uthi eZimbabwe kungelinye lamazwe akuqala ukusungula inhlelo zokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wesifudo sohlobo lwe-typhoid. I-typhoid conjugate vaccine TCV lingelesibili lilandela ngemuva kwele-Liberia. UMavis Tama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezempilakahle enguye njalo umsekeli kamongameli welizwe u-retired general Constantino Chiwenga obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni uhlelo lwensuku ezilitshumi lwe-Integrated Typhoid Conjugate Vaccination Campaign Launch lokuhlaba abantwana ijekiseni elibavikela kusihudo se-typhoid.
This naturally puts us on the regional and global map for lessons and best practices, hence the need for all stakeholders to this integrated campaign to do their best for the success of the campaign and most importantly, reaching out to all eligible children through quality vaccinations.
Lokhu kwenza sibe ngabantu ababhekwe ngumuntu wonke. Kudinga ukusebenzisana kwenhlangothi zonke zempilo ukuze siphumelele kulolu hlelo sanelise ukuba finyelela bonke abantwana balithole leli jekiseni.
Abenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO baveze ukuba eZimbabwe lilizwe lesithathu umhlaba wonke ukuhlaba leli jekiseni. Ummeli we-WHO kuleli uDr. Alex Kasasira ulandisa kabanzi ngalokho.
As a result of high immunization coverage and strong disease surveillance activities, Zimbabwe last experienced outbreak due to measles in 2010, while many countries in Africa, in Europe, in the Americas have experienced resurgence of measles and several outbreaks in the last 5 years.
Izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi eZimbabwe zicine ukuba khona ngomnyaka ka 2010, njalo lokhu kungenxa yokuba beliqhuba inhlelo zokuvikela abantu kumkhuhlane etshiyeneyo ngendlela ekusibanga esiphezulu ngesikhathi amazwe amaningi e-Africa, Europe lakubomelika bebelokhu besiba lazo izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi kuminyaka emihlanu edlule.
Ummeli wenhlanganiso ebona ngendaba zabantwana umhlaba wonke eye-United Nations Children's Fund, UNICEF, uDr. Tajudini Oyewale, uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elikhokhelayo ukuthatha leli nyathelo.
UNICEF applauds the government of Zimbabwe for prioritizing immunization of children at risk of typhoid. We believe that children continue to be disproportionately affected by typhoid and its associated complications. And we strongly believe that this vaccine will go a long way to protect our children against the potential impact and fatalities associated with typhoid.
Iya kunqoma umsebenzi owenziwa ngeleZimbabwe iUNICEF ukuqhathekisa ukuhlatshwa kwamajekiseni avikela abantwana umkhuhlane wetyphoid. Abantwana yibo abaqhubeka behlaselwa yilo umkhuhlane wetyphoid kanye lezinye inkinga, kungakho silethemba lokuba leli jekiseni lizaphathisa kwezokulondolozwa kwabo ungozi elethwa yityphoid.
Abazali abanjengomnumzana Isaiah Moyo oyisakhamuzi seHarare uthi bayalujabulela lolu hlelo.
Kubalulekile ukuthi njengabazali sibone ukuthi abantwana bethu bayazifumana lezi injections ze-typhoid kanye le-polio, njalo bafumane lawo ma-vitamin A supplements. Kuyabongeka lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi bavikele abantwana bethu emkhuhlaneni.
Ingcwethi ecubungula ezenhlalakahle kaZulu kanye lezombusazwe umnumzana Jemisane Ntungagwa uthi kuningi okumele kukhangelisiswe phezu kwalolu daba.
Kungaba liqiniso, kungaba yinto enhle, kodwa ke sinanzelela ukuthi ma sikhuluma nge-immunization ngesikhiwa bathi yi-preventive measure, kodwa ke singakhangela esithi yi-health delivery system sesikhuluma nge-management, ngapho kukhanya akulalutho esiliyenzayo njengamaZimbabweans.
Okunye okwenza ziphumelele inhlelo zezempilakahle eZimbabwe uNtungagwa uthi yikuba iningi labantu kungabanelisa ukubhala lokubala.
Iqinisa ukuthi iningi labaZimbabweans abangabe sebenza ezibhedlela kumbeni ngaphi esithi manpower, ilula ukufundisa ukuvuleka ingqondo, ilula njalo ukufundisa esingathi ngama-public social announcement ma ukhangelwe indaba lezi ezama-immunization.
Lolu hlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid olusungulwe mhlaka 24 Nkwenkwezi lubikwa luqondiswe ebantwaneni abaleminyaka esificamunwemunye kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwelitshumi lanhlanu yokuzalwa. Lukhangelelwe ukugqitshwa mhlaka 4 Nhlangula lonyaka, njalo uhulumende uthi luhlose ukufinyelela izigidi eziyisithupha zabantwana kumagumbi womane elizwe. Phezu kokuhlatshwa ijekiseni elivikela abantwana umkhuhlane we-typhoid, uhulumende uthi kuzothathwa leli thuba ukuhlaba elinye njalo elivikela kumkhuhlane we-polio kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu abedlula kancinyane isigidi 1.3 million okwakumele balithole kodwa bengasalihlatshwanga ngenxa yokusilela kwalo emhlabeni wonke jikelele kusukela ngomnyaka ka-2016. Amantombazana akusigaba seminyaka esukela kweyisificamunwemunye kusiya kwelitshumi lanhlanu abasezikolo lemphakathini bona bezohlatshwa ijekiseni le-human papilloma virus ukubavikela kumvukuzane yomlomo wesibeletho. Kuthi abantwana abakusigaba esisukela kunyanga eziyisithupha kusiya kwabaleminyaka emihlanu bezotholiswa ethiwa yi-vitamin A supplement. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Abantu abaningi bathi bahlupheka kobulawayo ngoba bavuka ekuseni nsuku zonke besiyadinga umsebenzi. Abanye babo bathi benza lokho loba bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ake sizwe bexoxa lo Ezra Chisa Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Gama ngusiphizile
mpofu. Wenza ntukuzile empilweni.
Hayi, empilweni ngivukele ukuzodinga ama-pistos every day.
Ekhaya.
Ekhaya uselwakhoya.
Kunonzima ohlala lakhona empilweni.
Sihlangana lokuthi sebesisele ukudla sabe nxa siya sizodinga ama-pist job endlini yabo kwazinhle kungenalutho kanye lokucabanga ukuthi umastandi yabe funa imali yakhe erenti. So konke khonokolayo ukuthi sihlalisane.
Ubaba ungaphomi kwakho?
Hayi, ngamanyeli asehlukane.
So uphila ngani?
Ngiphila ama-pist job.
wona la ugcina abantwana sikhanga nomkhuhlane lo sihluphile we-corona lo wena sazivikele
hayi angingazivikeli kodwa nami ngisesendleleni yokuthi ngiyekhona
so uzahlatshwa lawo awesabi
hayi angesabi
Pretty Mate. Pretty Mate, in
Salas.
Hey, when I was still again, we need to watch another empire.
I went to another empire and
said, I'm not. Said, Pilaman, man.
Tell
me, I'm not sure. Queen, where's the news and don't ukhulumele phezulu ntando
yawa tsanya ayina yakina yasabula yavuna sinza konke nje kwemasimini yadinga yonke into nje banja ngezandla
kunjani kodwa kuyabambeka kuyatholakala umsebenzi
ya okakathesi komile ngezindabena le
COVID abantwana bangayina
abantwana bayi-4
bayi-4 abantwana ubaba wabo ungazi
ashona
Okay, so ngifela okazi. Eh. Ngoba gcina yena.
Eh, nemba gcina yena.
Bangabonke lapha.
Sala.
Na.
Emaphosti.
So, bakhala umama umuntu ngiyabela lo. Abakasebenzi
lo. Ukuthi ithebuli naye.
Abantu abanqa.
Eh.
So lokwathe umngakho somele ukuthi ngubaba bala lo mama.
Yimubaba yimumama, yimomele ukuba ukuthi ithebuli lebantwana.
Yeah, Lucille Pope Sara Lapa, Usalama.
Nantalem
Popo,
when's
that in
Popo?
And Popo, my Colapa, and Lapa, and
What to clean? I have never seen any Japanese weather.
Labo ngabanye babantu abaxoxelo ezwa Jesus Banda kobulawayo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi leVO eNdebele. Wezemidlalo lithuthukise amathuba alo okuvikela inkezo yeChibuku Super Cup iqembu leHighlanders ngokunqoba elikwenze emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano walonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela yemidlalo yokuqala inkezo yeChibuku Super Cup iqembu leChicken Inn leHighlanders kuyiwahlezi phezu kwengalane kuSpire Super Group 2 omabili lawa maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Iqembu leChicken Inn linqobele kuBulawayo City nge-2 kanye ngomgqibelo kwathi ngesonto iqembu leHighlanders linqobele kuBulawayo Chiefs nge-1 kanye. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthe usasemude umango okumele bewuhambe ukuze bevikele inkezo awayiphakamise ngomnyaka
ka-2019. Ngithi kusase lo msebenzi omkhulu kodwa kukhona okungijabulisayo okwenzakale kulo mdlalo. Nxa sikhangela phambili silo mdlalo onzima olandelayo ngempela viki ezayo kodwa ngithokoziswe ukuba abafana abatshengisele ukuzimisela okukhulu langesikhathi behlaselwa kanzima.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda uthi akasoze alahle imbeleko ngokufelwa ngoba abafana bakhe bedlale kuhle loba bedliwe.
Yeah, I think we gave them too much respect in the first half.
Ngokubona kwami sibahloniphe kakhulu ngehlandla lakuqala lomdlalo kodwa ngehlandla lesibili sidlale kuhle okuthi nxa singangezelela kulokhu esikwenze ngehlandla lesibili emidlalweni elandelayo singaqhubeka kuhle kakhulu.
Iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leBulawayo City emdlalweni walo olandelayo kuCity Highlanders lona lizadibana leChicken Inn. Amaqembu akuSpire Super Group 2 asebenzisa inkundla yePapa Fields. KuSpire Super Group 1 wonke amaqembu asele ephethe umklomelo owodwa ngemva kokuba iqembu leyadale leCapes United lebengutshingi lobhanqa 2-2 ngomgqibelo kwathi ngesonto eleHarare City leZPC Caribbean abengutshingi lobhanqa 1-1 kwasekuCity Herentals leDynamos China zabhekana kungela eleni lisekulitshayela emambuleni. KuSpire ikakhulukazi kagroup 3 iqembu leblack rhinos lihle ziphezulu kwemngalane ndawonye lele-cranbourne bullets ngemva kokuba ene-rhinos lijayele tenix ngehluko ka-1 nomgqibelo kwathi ele-bullets linqobele imanyika diamonds nge-1 kanyanga ngesonto izimbamgodi yezemba ilitshe le-platinum yize zihle ziphezulu kwemngalane yesibasi kagroup 4 ngemva kokuba iqembu le-fc platinum libhaxabulele wawa nge-6 ka-0 kuthi elenkezi platinum stars lijayele triangle nge-3 ka-1 ngimele istudio 7 ngobulawayo ngujoseph njanje.
Dr. Habazi, hello.
Yebo dokotela.
How can I help you?
Uyagula lapha.
Come on, you can't let me be in my mouth.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela induna uzwimba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kucham. Isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Tero Rai Sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.